bakhona basezitaladini babuthene ikakhulu emzini ka-Trump apha e-Trump Towers apha bakhona
bani nxabe gijigijima khonapho-ke wena ubona zani khonoku abakucelayo kungenzakala yini kumbe bazikhulumela nje
yikutshengisela nje ukuthi kubonakale imicabango yabo le mizwa yabo ngalokho okwenzakeleyo eqinisweni masibheka ukuthi kwenziwa kanjani ezokhetho lapha kuleli lizwe akuqalanga namhlanje lokhu okwenziweyo abantu bayavota i-electoral college leyo-ke yiyo eba yiyo ekhetha umongameli akuqale namhlanje lokho hayi sikuthi kungaba lo tshintsho oluzakwenzakala ngenxa yokuthi abantu basesitaratini nabantu abatshengiselayo imizwa yabo nje labo abakucabangayo ngalokho okwenzakeleyo
ubona zani kuzaphetha ngani abantu laba abatshengiselayo
abazobuyela ezindlini bayeqala kasha kutsha ukucabanga ukuthi benzeni ukuba mhla ka ngo-January uyabe u-Trump ukuba ngu-president
ye siyabona njalo-ke kulezinye indawo lapho abantu besimuslim kuzobuyakela labo abakuza bangani bayakhahlamezwa nje endaweni ezijiyeneyo kungathini ngakhonokho
hayi lokho yinto sokumele-ke siyikhayelele ngoba uyabona ukuthi abantu laba abaphansi bayenza lokho ababe kutsheliwe ukuthi bakwenze ngabantu ababusayo so-ke lapha singabheka thina ukuthi khona inkulumo zikatrump lezi zokuthi abantu abaxotshwe abantu abakhahlanyezwe abantu ababotshwe akade ezikhuluma ku-election campaign lapha ku-campaign nxa-ke sebeyibo-ke abasebebusa-ke hhayi siyakukhangelela ukuthi bazakuyenza-ke laba abantu abaphansi khonokho ababevele bekhuluma bese bazakwenza ngalesiya sikhathi besakhampeni
ngakho-ke kumele ukuthi umnumzana utrump ayenzele ngakho lokhu babakhokhelela
kufuna yena njengoba enguye umongameli enguye obatshela ukuthi benzeni ahlakhulume aphume mceke ukuthi hatshi lokhu akwenziwa asikeni lokhu asikeni lokhu ngoba into enkulu ebekade vele icelwa ngabantu ukuthi khona ibuzwa ngabantu ukuthi uzolihlanganisa kanjani alibambanisa ilizwe ngiy'nkulumo zakhe akade zinika lezi ebezisenza ukuthi ilizwe kube lokungathandani lokungazwanani.